njengoba amaNdebele sitsho ukuthi sizwe elikantulo okwakuqala okwaphumayo ukuthi uhulumende waphuma ezonde kakhulu ukuthi kufakelwani lo mbukiso we-gold mafia okwakusenza abantu becabangela ukuthi uhulumende kade engafisi ukuthi imfihlakalo leyo yazakale kuZulu kodwa uZulu ubekwazi lokho wathi kuhamba futhi okukhuluma emele umongameli deputy secretary uGeorge Charamba lapha ekhuluma ku-Twitter wathi ngisishona wathi saka muchaita say okutsho ukuthi njengoba selikwazi manje lizakwenzani okutshengisa ukuthi lobo into le kade sizazakala uZulu engaze zonde engaze bekwazi ukuthi kuyajontshwa ngendlela enjalo uZulu uzakwenzani so nxa uhulumende sebuya esesithi usebamba izimali befreeze ama-assets bevala ama-bank account abantu laba abakhulunyiweyo Simon Rutland Lou Hubert Angel Mutsanire abantu abasakukholwa ukuthi uhulumende kambe uqinisekile ngoba ekuqaleni vele uhulumende yena kade engafisi ukuthi kwazakale ukuthi kule ndaba enjalo yenzakalayo
manje kuyiwa ngaphi sisuka la ngoba uhulumende uthi yikho sekwenzile utshengisela ukuthi ukhululekile yena and uyabopha izigangi kumbe abantu abaphatheka kunkohlakalo
esesikwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe selibe lihlazo emphakathini e-Afrika umhlaba wonke jikelele njengelizwe lapho sebenzi labakhokheli bakahulumende abasebenzelana lamasela ukuthi kutshontshwe igolide elizweni so lokho yinto uhulumende azama ukuthi ayivale kwi-international community emazweni aphetsheya ngokwenza nje lokukhuluma izinto eziza yenza abantu becabanga ukuthi hayi uhulumende usezigeza kulelo cala.